Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Ngali vuka njani mthwakazi omuhle olamukela ku studio 7 ngolesibili mhla ka 27 Nhlolanja 2018 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa wethule uluhlu lwabaphathi ntambo abatsha, wabisela umnumzana Malusi Gigaba kugatsha lwezangekhaya okujabulise abeZimbabwe.
Kodwa kuqakatheke kakhulu ukuthi ubaba uGigaba nguye owaletha lokodwa international migration, i-white paper ekhuluma ngamavisa amaningi esicabanga ukuthi azasiza izalwane zaseZimbabwe.
Owayekhona kutshaywa unkosazana Thokozani Khuphe emngcwabeni kamnumzana Morgan Tsvangirai, umnumzana Dan Moyo uthi abenza lesi sisuku bakhanya bengabe bandla le-MTCT.
Sinezinye indlela kuzoba nzima kakhulu for umama Khuphe ukuthi even attend ama meetings la we ama youth la around ngoba if they pursue into yabo le and awuqala ngicake bathaywa futhi.
Kuhlelo lwethu esilethulela lona enkundleni zokuxhumana iFacebook lamhlanje sixoxa ngamalanga alikhulu aseneliswe nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ebusa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona phaya emsakazweni weStudio 7. Umongameli omutsha wakwele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa usethule uluhlu lwabaphathi ntambo bakhe abagoqela ababekhona kuhulumende wedluleyo labanye abake basuswa ngowayengumongameli umnumzana Jacob Zuma. Osephethe ugatsha lwezenzakala ekhaya ngumnumzana Malusi Gigaba. Igama likaGigaba lamukelwe ngabeZimbabwe ngoba eke wasebenza labo kuhle kudaba lwamaphepha okuhlala kulelo lizwe lokusebenza okusemthethweni kwabokuza. UBenedict Nhlapo ukhulumele ezalwane zeZimbabwe ngabaphathi ntambo abakhethwe kungatsha ezithinta kakhulu abantu bokuza.
Usememezela asenze izolo ebusuku umongameli wakwele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa umemezele ukuthi umnumzana David Mabuza uzaba nguye umsekeli kamongameli welizwe. Kugatsha lwezemali ususe umnumzana Malusi Gigaba wafaka umnumzana Nhlanhla Nene owayesenza kahle kakhulu kodwa waxotshwa ngobe ngumongameli umnumzana Jacob Zuma. Ugatsha lwamapholisa lona luphiwe umnumzana Bhekicele laye owayesephose wabuqeda ubugebenga kodwa wacina exotshiwe. Amankampani wonke kahulumende asengaphansi kukamnumzana Pravin Gordhan owasebenza kuhle kakhulu kwezemali engakaxotshwa umnumzana Zuma. Ugatsha lwezobudlelwano beSouth Africa lamanye amazwe lona luphiwe unkosikazi Lindwe Sisulu. Izizalwane zeZimbabwe sizemukele ngenjabulo abaphathi ntambo abakhethelwe ingatsha ezithinta kakhulu abantu bokuza. Umgcinihlalo weZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngabuto Mabhena uthi abakutshayela izandla kakhulu ikubuyiselwa kwamnumzana Malusi Gigaba kugatsha lwendaba zasekhaya njengoba wayekhona ngesikhathi kuphiwa izalwane zeZimbabwe amapemithi oxolo.
Kodwa kuqakatheke kakhulu ukuthi ubaba uGigaba nguye owaletha lokodwa international migration, i-white paper ekhuluma ngamavisa amaningi esicabanga ukuthi azasiza izalwane zaseZimbabwe. Umsebenzi lo kawukaqali, sithemba ukuthi njengoba esekhona umsebenzi lo uzaqala.
Kodwa ke obese kukhathaza izalwane zeZimbabwe eziningi ibugebenga obese bufike kuzinga liphezulu okokuthi ngeviki ephelileyo izigebenga zingene enkambeni yamapholisa esabelweni se-Eastern Cape zabulala amapholisa zantshontsha imipopo. Ngakolunhlangothi abanye beZimbabwe bebekhathazekile ngokuntengantenga kwezomnotho okwaqala ngemva kokuxotshwa komphathi ntambo ogatsha lwezemali umnumzana Nhlanhla Nene. Isizalwane seZimbabwe unkosazana Nomazulu Moyo uthi njengezalwane zeZimbabwe bathokoziswe ngabaphathi ntambo abafakwe kugatsha lwezemali lolwamapholisa.
Ngiyajabula ukubona uBhekicele wembisele laphayana kuMinister of Police ngoba ngesikhathi esaphethe amapolisa sabona indlela okwaba lotshintsho ngakhona ne-crime yabalesi bese kusiza ku-finance. Unhlanhlanene I think wayeright naye ngalesa sikhathi ngoba siyakhumbula ukuthi ukukhishwa kwakhe irandi lawa kanjani.
Bakhona-ke abanye abathi kwezinye ingatsha lezikhundla uMongameli Ramaphosa wenze iphutha elikhulu. Intatheli yeZimbabwe uNdumiso Mlilo uthi banengi obekufanele baphume baphele uhulumende ngenxa yokungenzi kahle.
UDD Mabuza uyazwakala ukuthi khona ngale sasengupremier waseMpumalanga kulobugolegwele obuningi oba kusenzakala. Kodwa siyakwazi nje ukuthi uDD Mabuza wakhethwa iCongress kubandla le-ANC. Ngakho-ke maybe yikho uRamaphosa ebone ukuthi kumele amfake abe ngumsekeli kamongameli welizwe.
Kunjalo nje amabandla aphikisayo asesule kakhulu idala abafathi ntambo abakhethwe ngumnumzana Ramaphosa besithi kufakwe abantu abazasuthisa izifiso ze-ANC hatshi ezelizwe. Melestudio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Khona kuchaywa unkosazana Thokozani Khuphe emngcwabeni kamnumzana Morgan Tsvangirai, umnumzana Dan Moyo uthi abenza lesi sihluku bakhanya bengabe bandla le-MTCT. Ozithi nguye osengumkhokheli umnumzana Nelson Chamisa usekhuthaze uZulu ukuthi aveze laba bantu abahlasela uKhuphe lenye inkokheli yaze yacela ezithende. UMoyo ongumgcini sihlalo wogatsha lwe-MDCT ngapha kwele Melika ube ekhaya ukuyangcwaba umnumzana Morgan Tsvangirai. Ke sizwe uMoyo elandisa.
Bathe nje besanda kuphuma nje ezimoteni zabo sahambe kumanganyana omncane imobhi yama-youth yabi impounder phezu kwabo bebatshaya ngezitina bebajikijela ngamatshe nangamabhodlela awumasikadi and all that. So I think-ke into yakhona yaqhubeka labo i-youth lokhu balandela bengathi bayabaleka baze bafika komunye umuzi. Ubaba wakulo muzi wathi no ngenani bicatshe kule ndlu yakhe e-round efulelwe ngotshani. So bacatsha lapho. Thina in the meantime sasibadinga singale emzini silokhu siya up and down ukuthi kanti o-VP bangaphi ngoba ngabantu okumele ngabe sebefikile ngalesi sikhathi singabatholi. Eventually i-message yasifika kithi ukuthi hayi abantu ababavalelwe endlini komunye umuzi and kule mobhu yama-youth ebusy there is also indaba yokuthi bezama lokuthi bathise indlu yakhona ngoba ifulelwe ngatshani. Kuko-ke sifika sithole ukuthi hayi imobhu yakhona yama-youth ngempela ilokhu ibuthene ngaphandle kwale ndlu yakhona le ya belokhu ebebhizi bethethisa and into esifana nalezo. So safika sazama ukuthi-ke sikhulumisane labo sibancike ngokuthi hhayi singabantu betshintsha sonke so kungaba njani ukuthi lisuke lapha liye ngale okwenza umsebenzi khona lani ukuthi livalele ama-leaders ethu la. So eventually kwabuya kwaqala kwabuya ama-vanguard azama ukufika ekhulume labo kanti abazange bawalalele. Ngazobuya u-chairman we-youth uChidziwa nguye umuntu engagcina ngisebenzisana laye-ke ukuthi sichove youth leyo ukuthi isuke lapho ikliye indlela.
Babekhanya ukuthi bengaba bengabantu bebandla kumbe ngabantu nje.
Well kunzima ukuthi utsho ukuthi abasibo bantu bebandla ngoba babegqoke izikipha zebandla and lakhona futhi even be-addresswa ngingathi be-addresswa ngama-vanguard even ngoyuchidiya babe ngathi nje ngabantu abaziwayo so and the thing yokuthi singathi babethunywe ngubani well esingakutsho nje ukuthi babecula ukuthi Chamisa all along ukuthi nguye umuntu abamfunayo and makhupha abamfuni so angazi ukuthi one can read into that ukuthi babethunywe nguye Chamisa noma babezenzela bona ngebizo lukaChamisa.
Ngokubona kwakho okwakungenzakala lapha abantu laba babesethusela yini inkokheli leyi kumbe vele kwakungafumuntu?
I think babezimisele ukuthi ngoba babedakiwe kukhona umuntu wayebathengela utshwala from later ngimase ngisizwa ngibuzisisa kahle ngithole ukuthi kuthiwa babenikeza imbanje lo tshwala because vele babengarizini abantu bakhona imobhu yayiphomu abanye babephomu kulandela nje but ama-leaders akhona babedakiwe ngoba babenokutshwala.
Manje ngokubona kwakho kuzahamba njani kudaba lolu ludaba oluza phela nje kuphela kumbe ludaba oluzaba lembangela yokuyenzakala kwela kusasa lebandla?
Imbangela ikhona ngempela, ngoba uma bengadisciplinwanga laba bantu akula assurance ukuthi kusasa basoze bayiphinde le nto. Shuthi ngezinye indlela kuzoba nzima kakhulu for umama Khuphi ukuthi even attend ama-meetings la where ama-youth la would be around, ngoba if bephesiwa into yabo le and akuqala ngento ake bachaywa futhi besemhlanganweni kobulawayo, this time bechaywa ngamavenkazi esababonayo esibila kumavido.
Lo ke ngumnumzana Dan Moyo, umgcini isihlalo webandla le-MDCT ngapha kwele Melika, ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni esedolobheni le-Virginia khonapha kwele Melika.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930-6065-15460 laku 13860 kilohertz.
Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu e-Crisis in Zimbabwe Coalition ithi ikhathazeke kakhulu ngocuku olusetshenziswe ngamapholisa izolo ekuvimbeni ukutshengisela kwezifundi zekolishi le-NUST kobulawayo. Ezinye izifundi lezi ebezitshengisela zisola ukungafundi ngoba amatitshala akhala la msebenzi kumaviki amathathu adluleyo zilimele kabuhlungu, ezinye zazo zabotshwa. Inhlanganiso ye-Crisis ithi ucuku lokunikela izifundi ngezinja lokuhaza intuthu ehitshayo lamanzi ababayo kulandela ukudutshulwa kwabantu ababili eHarare ngolwesihlanu okutshengisa ukuthi amapholisa kawasebenzi ngemfanelo. I-Crisis ithi lokhu sokwenza uZulu athandabuze ukuthi amapholisa ayafuna nawo ulandela isekelo sombuso, nanku esenza ucuku lona ilizwe lingakahlaliseki kulandela ukuhluthunwa kombuso ngamabutho nyakenye. Inhlanganiso yebona ngokulondolozwa kwamasiko ezizalane zeZimbabwe ezidabuka emhlubulweni weMandebeleni zihlala kweleBotswana eyesibanye ithi isibone kufanele ukuthi ingene kwezemabhizimusi ikhangele kakhulu amathuba angavuka endaweni zezigaba lapho abadabuka khona. Intatheli zindaba iStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHaveron kweleBotswana.
Inhlanganiso yesibanye Cultural Group eyabunjwa ngomnyaka ka-2015 ikhangele kakhulu ngokulondolozwa kwesiko kanye lolimi lwesintu kwabeZimbabwe abahlala eBotswana. Kodwa kuphuma emgceke emhlanganweni walenhlanganiso yenzelwe eHlabolweni ngeSonto ukuthi isibanye sikhangele ukuthi ingene kwezebhizinisi. Lokhu kulandela uhambo lukamongameli Emmerson Mnangagwa, yena wavakatshela eHabron ngeviki edluleyo lapho akhuthaza abeZimbabwe ukuthi basebenzise amathuba azavuleka kwezomnotho. Umgcini sihlalo wesibane umnumzana Sifas Chuma uthi kwaphuma mgceke ngesikhathi bekhuluma lomongameli Mnangagwa ukuthi kuzavuleka amathuba ikakhulu emangeni weMandebeleni okumele asetshenziswe. UChuma ukhuthaze abantu besintwini ukuthi bayekele ukukhangela zonke indaba ngelihlo lwezombusazwe lapho abakhala ngoncindezelo, kodwa labo bangene kwezamabhizimusi.
Okukhona ukuthi we need to make decisions now. You don't need to wait for ukuthi kuze kuthiwe sokunemali eZimbabwe. This digital money is money. Whether it's telephone, whether it's salary, it's money. Some people are using it. Now we can buy telephone and make money that way. Ungalindele ukuthi kuze kube nice phone. Unfortunately, these are channels that will not be used.
Owakathesi uMnangagwa ubike ukuthi kuzavuleka amathuba ekakhulu mankampani adonsa ngeFaris afana lekelekaloliwe eNational Railways of Zimbabwe, eCold Storage Commission kanye leDunlop, zona ezazingomaqhuzu kumabhizimusi azo isimo somnotho singaqali ukubhidlika. Uthuma uthi abantu abaphuma kwezinye isigaba ezingaphandle kwamaNdebeleni abadondi ukuphuthuma amathuba ezebhizimusi.
I can tell you, Fulambantu na Engbazio from my experience, Abele Association, currently they are raising money. Bafuna is Dando. When I go to Bulawa, Bafuna is CSC. When I go to Bulawa, China, Slogan is Dando as
Abanye abeZimbabwe kwele Botswana abafana lomnumzana Dumi Ncube bathi linyathela elihle ukuthi inhlanganiso eziphuma kwele Mandebeleni zilele ukungena uhlangothi ezitsheneyo zomnotho ukuze kunikeze abantwana besigaba amandla kumathuba emsebenzi.
I think the organization that's doing best, because if you look at it, that is in the own news, take over CSS, labo Dando, pay to our own people who can be doing such a job. As for this organization, I think it's coming up well.
Isibanye njalo ikhuthaze amalunga uthi aqale amabhizimusi noma kwele Botswana azathola usekelo kwabanye babo. Kuzasungulwa njalo uhlelo lokuncedisa amalunga esikhathi semfa. Kukhandelwe ukuthi amalunga aqhubeke ekhipha imali ngenyanga ukuze kuthuthukise isikhwama. Eminyakeni edluleyo inhlanganiso le inanze imisebenzi elohlonzi ethize yenziwa ngabantwana abaphuma eMandebeleni abagoqela ingcwethi yezembali, omnumzana Phathisa Nyathi, ababhumdume kwezenguqu abafana loMadinda Ndlovu, Peter Nkomo kanye lo Beritaka. Umcimbi walonyaka ovame ukuba khona ekupheleni komnyaka ukhandela ukubiza imali engamapula ayinkulungwane ezingamachumi ayisikhombisa, i-70,000 pula. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngisabron kwele Botswana.
Singangena esigabeni esilandelayo othi ke sikhangele ezivela kumanye amazwe ngamafitshane. Izizalwane zezwekazi le-Asia zithakazelela umnyaka omutsha, abanye abawuthi yiLunar Year, abanye njalo bathi yiSpring Festival. Le balaleli iStudio 7 sisakaza siseWashington DC. Kwedlule amalanga alikhulu umnumzana Emerson Mnangagwa engumongameli welizwe. Lamhla kuhlelo lwethu esilethulela lona enkundleni yokuxhumana ebulenjini eFacebook olweZimbabwe Today, asiqoxeni uGibbs Dube uxoxe labalaleli beStudio 7 wasethulela udaba olulandelayo.
Indlela yakhe iningi siyibonile sibili emgcekeni. Abengizama kakhulu kakhulu mina into engathi ngishayela mhlawumbe ngayo yikuthi bona uvulile iZimbabwe wayebuyisela back ukubana sikhangelane labanye abantu, sibonisane labanye abantu, sisebenzelane labanye abantu. Ngibona ngantu mina yinto ebesiyidinga kakhulu naleyo ukuthi nxazi ngathola ukuyingenjani with the rest of the world. Then umkhono wethu usuba ngkulu ukuvuka ngoba usipha ngenxa yakhona okuthia nxa ungena engagement nabanye abantu uphosiya siyaba yini. So khona kwana okuvula ukuthi Zimbabwe ivuleke ibe open to business, imithetho eminte kahle usibona kuhleve indawo zonke, bona abantu into emelethi ngishayele ihlombe ngishayele ihlombe ngalapha koBulawayo thina siyakwazi be umuntu uzeyathuqa. Ama-secretaries ekugcwele imisondo, ama-chechi sebekhuleka manje imikhamba ziyakuyikhaya sesibile ezulwini isiphendula nakuhle siyabona sokuloko ama-movement sokuvuleka izinto ezibenze. Ngikhuluma bezikhomishina uloliwe omunye wamakhampani abe qhathana abaningi kakhulu especially esigabeni sami esemathobani leMpopo balabana langane sizini yabe ngihlala abantu abaningi kade besebenza kunale kololiwe. Sibona uloliwe ngani usevuka usesimba ngenyawo kobungonongumi nabalanda yinto ezathatha isikhathi ngoba ngiyakhumbula ngingena ephalamenti ngo-2015 ngo-2015 beloku ngiklabalala ngikhuma ngololiwe, ngiklabalala ngikhuma ngo-CLC, ngiklabalala ngikhuma ngesibhedlela sikajehova nkomo ekusileni. Kodwa into zangona bezingamuvi mani uyabona uphongukhuma but ibona into ezipongukuma intingisweni. Kodwa kanti ezingesikhathi ezibitazinalezi angene ngazo umongameli omutsha nangusokuqhandela ukwenzakala nakusho kubonakala izinto sokonkele kunabanda into mele sinishayele ihlembe ngazo.
Ye masikhangela kakhulu babajuma esingathi singakuqamba sibili sithi nanku sokubambeka kungaba kuyini sibili lawo ukubona ukuthi lapha sibili usebenzile umlanga
yoro ngicela ulalwe nawo usevukile sithibonile inoze izitimela zivukile zivele eSouth Africa khona ungiyamabheka ukuthisukuvuma kwana sichekhe lakho abantu sebeqasa ukuqhatha lapha ebandala ba ngibonile abantu bekuqhatha kobelini sibonile abantu bekuqhatha ko-Archer Clothing ngale sabona abantu bekuqhatha ko-National Blanket ngale konke lokhu yinto bezingekho abantu bebeshephile ngokugumula begumula imisebenzi kodwa kathesi lapha kobulawayo ngikhuluma so sokule movement abantu sebekwazi ukuthi bengavuka bechitshela besiya ezindaweni zokusebenzela ukuze kubona baphile.
Eh, ngizokuthola silo sakhile line uMadube. Madube, kunjani?
Ngiyaphila chips, kunjani abalaleli?
Siyaphila kakhulu. So la usixolisele sibili kubalaleli ukuthi imchini iphosi ayasenzela okunye lapho. Awusixolisele sizo Madube.
Ah, siyaxolisa kubalaleli bonke. Imchini sometimes iyakwenza ukuthi iphonge ujema nje imchini right, but ngiyabela ukuthi bonke baphendukile njalo beya watching and listening.
Yes. Ah, well, yeah. Xa sikhuluma ke ngakho okwenzakala eZimbabwe, hamba umnanga kosenzeni okukhanyayo phela ukuthi lapha usebenzile selokhu wangena ofisini.
Ah, mina mbonga ubona into engingapho ngukuthi ingcono ngemgwaqweni kuphela amapolisi ukuthi ku-roadblock asamaningi especially mascosi border njalo lokuthatha impahla basathathi kakhulu njalo khala babekwenza kulezani isuku but ezinye izinto hayi amboni lutho mnuthi nje selukhona mbona lokho ekufanana nje lakuqala ngoba izinto mbona zidura kakhulu futhi kathesi prices I've noticed that they've gone up so utshintsho lwakhe mina endilubonile ngolwemgwaqweni kuphela ezinye izinto angikaboni lokho.
Ye, kodwa ngazi sikhangela phela bakhona abakhulumayo bethi ilizwe leZimbabwe lingani liphila ngomthandazo kodwa lanxa lingaphila ngomthandazo kodwa bakhona abanye njalo abathi khangela iNational Railways of Zimbabwe so ngani kuyanyikinyeka emelini kuyanyikinyeka so bangani abantu bathi hayi phela kuyalunga khona ukubona njani.
Emalini imali ayikho imali ayikho i-railways bangatsho njalo bathi banyiya ngoba ivele ingafeki sifile la matoroki sangibona sokufile konke uyavuselela sizama ukuthi sibone kodwa umuntu vele maye sesedize lokhetho uyakwanisa ukufuna ukutshintshatshintsha into ezimbili ezintathu ekhangele ukuthi abantu bavume but singakhohlwa futhi ukuthi umbuso nalo esiko wezana umbuso kathi vele ukhona for almost iminyaka yonke le and he was one of the guys that bekuyona le escape party sisesibusayo so uzamenza ukuthi atshintshe kuyini.
Yes, sithatheke ugift moya khona ngale ke ebilitani
ubale emaphepheni lapha sifona ukuthi kule isitimela usebuyisele isitimela iproject yesitimela lana yokusuka kubulawayo siya eGoli angazi ukuthi mhlawumbe lasebotswana ziyahamba ngingazi njalo abanye njengoba abaningi bakhuluma ngendaba yokuphithwa kwamapholisi emgwaqweni. I think kuyi-positive start but at the same time singakhohlwa ukuthi umnangagwa ungubani njengathi thina abantu especially thina abantu bakobulawayo abantu bamathepheleleni. It doesn't mean ukuthi umnangagwa siyamthanda njengo-president. Thina manje kasivumelani le presidency yakhe the way angena ngakhona embusweni.
Kwezemidlalo umdlali wokugijima uUsain Bolt uselobelane isivumelwano sokudlalela iqembu lenguqwela kwele South Africa ele Mamelodi Sundowns. UBolt ingqungquthela yomdlalo wokugijima okwesibanga esifitshane. Kolunye njalo udaba lwezemidlalo iqembu leDynamos yilo eliphakamise inkezo yalonyaka eZimbabwe National Army Commanders Charities ngemva kokunqoba ele Highlanders ngesonto esigodlweni iHarare. Intathela izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ngokwakuqala ukuba iqembu leDynamos liphakamise inkezo yezetheni Commanders Charity Shield selokhu lomncintiswano waqala eminyakeni eyisithupha eyadlulayo njalo lokhu likwenelise ngemva kokunqoba ile-Highlanders nge-2-1 emdlalweni oqhutshelwe enkundleni i-National Sports Stadium. Ukapteni weqembu leDynamos uMarshall Machazani odlale indima enkulu ekuhlohleni kweqembu lakhe igoli lakuqala ubonge uNkulunkulu ngokwenelisa kwabo ukuphakamisa isicoco loba nje bekulokungahlaliseki kuleli qembu ensukwini ezedluleyo.
Isizini yalonyaka ibinzima kakhulu njalo sifunde isifundo engakwenza njengomqeqeshi loba nje sithakazelela ukusinda kwethu ekugunyulweni yokuba ngiqale ukuhlela ngilungiselela isizini elandelayo. Ngikhangela ukuba senzeni ngomnyaka ozayo njalo kuyini okungasiphathisa.
Imvimbi yeqembu le-Highlanders uPeter Muduwa uthi bengabe benqotshiwe, yebo liqembu le-Dynamos kodwa badlale kuhle kakhulu.
Hayi, awudlala sidlale kuhle kuphela, uthi we are lucky nje ukuthi sisebenzise ama-chances yethu, but we played well. Asidlale kuhle sibe. I think that second goal, consider that second goal, I think silakile, but okunye yako olento ongayisula, sidlale kuhle nje, only that is we are lucky kuphela.
Unozinti weqembu le-Highlanders u-Ariel Sivanda laye uvumelane lo Muduhwa ukuba ukungasebenzisi amathuba abawatholileyo yikho okudale umehluko phakathi kwamaqembu omabili.
Ambona ngani sifela ku half time focus ethu lesi sengani switch off focus but stamina sibi ube back but kuyalile create la ma chances konke ofunakala e gaming but kuyalile niko kutholakala e gaming xa le so u utilize ama chances.
Lo mncintiswano uqale ngomnyaka ka-2013 njalo iqembu le-Cape United ilo eliphakamise isicoco ngalowo mnyaka kanye lanyangenye. Kuthi ele-Highlanders liphakamise isicoco ngomnyaka ka-2015 langomnyaka ka-2016, ikanti ele-FC Platinum liphakamise isicoco ngomnyaka ka-2014. Iqembu le-Dynamo lithole imendulo lenkulungwane ezilitshumi lanhlanu zamadola, kuthi ele-Highlanders lona lithole imendulo lenkulungwane ezilitshumi zamadola. Ngimilesi-7 ngobulawayo ngingu-Joseph Njanji.
Awubuthele kancane womzulu yonkile phephapalanga, awubuthele kancane womzulu yonkile phephapalanga, awubuthele kancane womzulu yonkile phephapalanga, awubuthele kancane womzulu yonkile phephapalanga. Emalo Hey, look at the jala.
Akhiphe ibhabhalazi silugqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zindaba ebezikhokhela. Umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa wethule uluhlu lwabaphathi ntambo wabatsha wabisela umnumzana Malusi Gigaba kugatsha lwezekhaya okujabulise abeZimbabwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisa uChris Gandhi sithi asidibaneni ntambama ngo-7:30.